Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezemvelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho besikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zenhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labanemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwenalinyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefuleli okwenza kufunakale igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezitshiyeneyo. Uhlezi lolu daba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo ze-National Blood Service Zimbabwe ezabeleni esezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumthele kahle ngongusi wenkampani le uMadam Elise Maro evula ke ukuthi hhayi kakugijini kugcwale uchaphake indawo yonke. Sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezemvelo kanti-ke nempazamo yoluntu. Ngakho besikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu olehlamula amanzi. Okuthi ngathula thizeni uyakubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu nxa lezulu lakhona linayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngaqhathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi siqhathanisa ngalokho besikukhangelele. Ngisala lesingante thizeni ukuthi ekusetshenzisweni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abahlaselwe imvukuzane ezithiyeneyo esibeletho eyamangeni eyabobaba e-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidala ikuntshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahile kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakalombe okuya ngapha. Konke khonokho kudla esakengilele nabancane ezizalwayo lawo nina abayafuna ukuthi beyondiwe ngokufanelekileyo, kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi silombile laphana ngokukhulu okungaka, uzalandelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezitiyeneyo ekugcineni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
Umbiko uthi ngakho umuntu oyake etshayelwe ucingo yingozi kumbe ukusiyele kuthize kudinga kuthole ukuthi abe sedinga iziphathiso lwegazi ngigazi ngokwakhe. Ngakho-ke hlezi ulungile, kulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzuyizwa umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zilomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo ababili kulumhlubule kanti ke sibe kinika yethu laphana uJNN Komo nokulethethi sathi ngokara eMain Post Office kuvulekile khona phana insuku zonke njengaphandle kanesonto kodwa ke ngokulungisisana sisayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachaze ukuthi bayinikeza igranti siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula kanti ke siyacela sibesigqugquzela ukuthi hhayi asisebenzeni sicaphele jayela kuhle icaphele ingamatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemgwaqo lawe wena ohamba ngenyawo kube uhamba ngani nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene nesezansi yeZimbabwe. Ubesecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Ramlela ndwandwe,
ramlela
ndwandwe,
ramlela
mshweshwe,
ramlela namba wafume mbula.
Kweze maphandleni. Abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibuleyo kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Neni wokwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni yezithiyeneyo ahlanganiso ye Wildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babe kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele lendlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili 22,000 okulinani elehlile yonxa kuqathaniswa la kumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu ezedlula ikhulu lamachumi amathathu 123
zifile. We have lost about 123 elephants in Wange National Park due to drought related death.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lona izinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we have logged in one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho. Osekusele indlala, njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla namanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulo ke kwathi ngibabuhlala khona ngoba ngathi athethi uyaphuma uyathola ngasela lokho ngoba ulala vele iphandle kaso kuyishoko indlovu kanathi siyakhuluma ngezibhida wathi wathi kuya kwesiphambanisa le masimini sokulala kulindlu kwa le masimini encane akula benefit futhi oyithwele ebantwini.
Sixoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe. Uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthiya abantu bengabayanga kakhulu esigabeni. Inkomo zehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi emunye kwasuka nenkomo ezidlula 20-30. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo, imhlambi yehlile emakhaya lapha kusikho umuntu onenkomo ezifika 30 right now.
Ukhansela wesiqintini sakaChechethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu, khuluma so iganga elinenge yalelinye kodwa kusela umuntu ohamba kuyalini ngoba abantu asikuthi abala interest asikuthi abala amandla amandla abalawo but bathi bona ngake zake silime amandla adilize kumbe achabalalise izinyamazana mahlayana nje.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho kuqhubekela phambili bathi lokhu kubangelwa ukukudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi. Abohlangothi lweZimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zinyamazana ze endle walimala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697 imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lala kwemvelo kodwa abezimpacts bayakuphikisa lokho besithi yikho okubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele Studio 7 Mr. Wange nginokuthaba Dlamini.
Busi gaba sabo mama abesifazana abathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikweZimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo, abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edale lePhalamende uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino le khona ayisitole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lo mfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle. Yikho athi esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzatshintsha lephalamenti kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalayo olilunga ledale lephalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungela bandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama sithi isizwe akula baba okhona ngisho lo mkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Lenhlelo zabomama ziyasilela, sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizo ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibonekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo kukhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulimisa.
Ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempilakahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleland South edale lePhalamende uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama-sanitary pads ngomnyaka ne-allocation efakwe ngumthuli. Nxa kuyikuthi umntwana yabethola iphakethi elilodwa ngomnyaka. Yebo ye, abazali labo babezama lapha lalaphana, kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sephakethi elilodwa lama-sanitary pads ngomnyaka. Umntwana ongena esikhathini 12 times a year, abanye njalo bangene kabili ngonyanga.
Osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye.
Hawu thandisana ngokuphela ngangikhuluma ngokusengikhangela khathesa nti ngiyabona shike ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba ngibe sengiqedile isikole bengiyenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-apply ngithi ngisebenze. Ama-rejection ebebaningi kakhulu, so usuke wabanzima kakhulu for mina, kodwa mase ngikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way, along the way ngizathola something.
Uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi. Abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguMthungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba, langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena, owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Uchane mhlakatheni kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyanga lombili lambili 82. Uchiye umbiko wokuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba. Kodwa uDubo ikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxelwa nkosikazi wakhe umama Gloria Nkomo, yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013 kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer seGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that 2018 waba le-kidney problem. So ubeselatshwa ama-kidneys kathesi wabo uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10 mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi hayi, mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya, ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana nakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabekwa ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo?
Besifuna ukukulandela but osokuhlupha yikhona lokhu ukuthi dala sithupha sekhaya, dala isitifiketi, dala ipassport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela?
Iye, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yalawo ngoba ubaba I think ulama 40 or 45 years la, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala
sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama but kuyehlule kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinamba zesithupha wathi ziinamba zesithupha but iinamba zesithupha asizo ezihambelana lomabhena inamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesana kasiso sefela busi it's not even for umabhena
yena ubaba ngowefela busi
yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane wayezalana labo uMaplot Jubane but bonke sebasitshiya abazali ubaba vele kufemili kaMbuthanelwa Jubane lo baba uNkathazo ube sesele bebabili lomunye useZambia ukhona uyaphila
bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba
ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso umncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe
libona ngani lingaphathiswa njani ma
ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basimeli khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna nxa njalo kungafinyeleli ukuthi siyemlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathese North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyefika uJune kuyasinowa nje ngikhuluma nje kakuphumeki laphandle
umama uGloria Nkomo ngunkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama-elefant amahle liphethe i-EP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile chocho esigabenza endaweni yakwaskete esigodini sakho drive emculo si album EP yethu esithathu le EP esithathu sama album ayi 2 le single track e 1 le EP e 1
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukusithola bangasithola ku 0826 040 56, eFrankisha ungasithola ku 0656 9295, eDiffluti usithola ku 0679757394, ogcina ithi 0653069792. Sithola seSouth Africa. Inamba zaseZimbabwe esitholakala khona ezingoma zethu ama-CD plus 2637733 6317.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Akubalandeli, ngicela isapoti, sicelela isapoti kubalandeli, sapotini ama-elephant balandeli, ngicela siyacelela isapoti, ngicela isapoti kubalandeli. Nabantu bethanda umculo wakithi weRumba, sicela nje abantu bethu sapoti umculo wakithi weRumba, asapotaneni bantu bakithi, ngiyacela.
Singekehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu kuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini bukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.